Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 ngoMpandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iziphathamandla senkampani yeSky's Metro FM edinge imvumo yokusungula umsakazo weradio kobulawayo zithi zizimisele ukugcwalisa zonke izifiso zikaZulu zingaphiwa ilayisensi.
Ngilethemba lokuthi ngendlela esaphendula ngayo langendlela esafaka ngayo i-application yethu sibone ngathi sabika kahle sibile, kodwa akusoze wazi phela ukuthi izinto zininjani, kodwa singabantu abalithemba.
Gambe abesilisa yibo abangathembekanga na endabeni zemacansini kanye lezokuthelelana igcikwane le-HIV.
Kunomama siyizigcili ngathi emthadeni yethu akusaphanda abantwana nisho abona yikho abantwana bona laba esibazalayo sibe ngasathandi njengathi ngenxa ukuthi bona kabakumeli lokhu yabona kufake ukuthi phela naye akhululeke azize naye ekholisa ijaha lakhe. Manje athi ukuthi kuomama vele akukho khona lokhu sesifuna ukuthi asesihlalele abantwabethu kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zeinye yamankampani adinge imvumo yokusungula umsakazo weradio kobulawayo iSky's Metro FM zithi zizimisele ukugcwalisa zonke izifiso zikaZulu zingaphiwa ilayisensi. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Qhubani Moyo utshele uNtungameli Nkomo eStudio 7 ukuthi akusoze kubathathe isikhathi eside ukuthi baqalise ukusakaza ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lungabapha imvumo yokusakaza.
Njengabantu abavele bafaka i-application ye-license, bafaka silethe isifiso sokuthi siyitholele leyo license ngoba njalo sisazi ukuthi silolwazi lokusakaza lokuthi sile-experience lamalungiselelo-ke ethu okuthi sisakaze-ke singathi aku-stage ngesikhiwa singathi i-advanced stage. Kodwa imibuzo yabuzwa ngama-commissioners sayiphendula ngendlela esasifake ngayo i-application yethu. Osokusele yikuthi batsho bona ukuthi babona njani. Silethemba lokuthi ngendlela esaphendula ngayo langendlela esafaka ngayo i-application yethu sibone ngathi sabika kahle sibile, kodwa akusoze wazi phela ukuthi izinto zininjani, kodwa singabantu abalithemba njengoba vele zathi si-applya sa-applya silethemba lokuthi sizayithola leyo license.
Lingathola ucingo lamhlanje ebelazisa abe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi seliyitholile ilayisensi, lizimisele yini ukuqala ukusakaza?
Yona vele iprocess yokulungiselela ukusakaza iyathatha isikhathi esingani sibanzanyana. Sibone ngani singakwanisa ukuthi siqalise ukusakaza ngemva kwenyanga mhlawumbe esingathi zingu-6, ngoba kuzathi ukuthi siqalise ukuthi silungise lapho sizasakazela khona, sithenge imitshina yona le yokusakaza, sitrain abantu abayibo abazabe besakaza. Ama-timelines ethu ayatshengisela ukuthi sibone ngani ngemva kwe-6 months singabe sesisemoyeni, futhi sibone ngani lokhu kuyabe kuyisikhathi esifitshane kakhulu ngoba iprocess yangikhona kahle kahle ithatha isikhathi eside. Kodwa vele okunye esingakutshoyo ukuthi ezinye izinto ezilengile zimiswe ukuthi awungeke uhambele phambili ekutheni ufuna ukuthi udinge imithila ungatholi ilayisensi ngoba mhlawumbe ungehlule ukuthi uyithole ukuthi uthala ubambe uboya ungasatholanga lutho.
UMnumzana Qhubani Moyo isiphathamandla somsakazo weSky's Metro FM. Lamuhla silethulela ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba lo Councilor Monica Lubimbi ka Ward 29 kobulawayo endawonye loMnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza bexoxa ngohlelo uhulumende afuna ukulusungula olokuthi abantu bezihlole bona ngokwabo kumbe baligcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza kumbe hayi ama-HIV self-testing kits ngendlela yokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane. UMnumzana Mahlangu uqhubeke ngalingxoxo ngokuphendula umbono kaCouncillor Lubimbi obethe abesilisa yibo iningi labo elingathembekanga endabeni zemacansini kanye lezokuthelelana igcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza.
Kungithi mina hayi kuyafanana
kodwa nxa behlolisisa abahlolisayo bathi hayi kungaphezulu kubobaba, obaba yibo abangathi balenhliziyo ezomileyo, yibo abantu abangathi badalela omama udubo, njalo omama bonke ungawukhangela bakhala ngendaba yona lena yamathuba eyamandla eyokuba esesigabeni sokuthi nguwo wenza izinqumo, konke khonoku bathi abalakho, yikho kubenza bona bangene enkingeni ngomkhuhlane lo. Kodwa-ke nansi enye into ekade ngiyilibelele ukuthi xa singenza ama-safe test kits lawana abe atholakale nje ebantwini, kuzaba le ndaba yokuthi ama-support group lawana ekade siwakha lawana azaba labantu abalutshwana angabi le value anayo, ngoba i-support group leyana iyancedisa ukuba yisibuko somuntu, umuntu azibone komunye umuntu azilinganisa abone ukuthi hhayi okwami kungcono, hhayi ayisimi ngedwa, hhayi bakhona abanye abahluphe ukwedlula mina, ngoba umuntu mayeyedwa uyazithonisela kakhulu, kodwa ngaba phakathi lokwabanye uyathola ukududuzeka, njalo athola amacebo okuba nxani le daria mna ngimisa njani, nxani la maqhuba nje ngiwathini, nxani la ma-complications anje ngiwathini, njalo berifeyana belayelani ukuthi uncedo ungalithola ngathi, njalo imfundiso itholakala phakathi kwabo beyigrupu benjalo.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Councillor Lubimbi ngokusitshela ukuthi khona ngapho emawadineni lyalibe le ndaba lapho abantu abalwa khona ezindlini behlukuluzana ngenxa yalo mkhuhlane.
Kakhulu vele ngathi eminye imizi iyachitheka ngenxa yokungathembakali kwabobaba. Iningi imizi esichithekile ngoba isikhathi esiningi yazi nxa uwumama awuteli ukuthi baba sizelitela ukuthi sihlangane emacansini anje. Ubaba ngiyofanele ukukhona abe kusosona isikhathi abe nguyodimandayo, wena mama ungadimanda usumuki. Kanti-ke uyazi ukuthi khona thina omama siyizigqili ngathi emthatheni yethu, akusaphandle abantwana anje wabona, yikho abantwana bona laba esibazalayo sibe ngasathali njengathi ngenxa ukuthi bona kabakumeli lokhu, yabona kufake ukuthi khona laye akhululeke azize laye ekholisa ijaha lakhe. Manje athi kithi omama vele akukho khona lokhu, sesiphonga ukuthi asesihlalele abantwa bethu kuphela.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Monica Lubimbi kaward 29 obekhuluma eseCaribe endaweni lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila ligciwane lengculaza obekhuluma le Studio 7 eseVictoria Falls. Lamuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngensonto viki zonke sixoxa lomnumzana Petnico Bebe omela inkayi South edalela eParliamente osichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Okwakathesi-ke enkayi ngibona ngani-ke uhlupho olukhona yikuthi abantu kabaphathekanga kuhle, ngoba izingane lezo abazikhulisayo bazise esikoleni zigcina zizingane ezihlala ekhaya behlezi ekhaya bengasebenzi. Bengasebenzi nje, abazali sebezifuthuze baziqeda izikhwama bebabhadalela lezo school fees. Kuyinto ebuhlungu esiyibona isenzakala-ke e-afektha kakhulu ingxenye yelizwe egoqela isigaba senkayi. Imisebenzi kayibonakali, imali yona engikhuluma ngayo le ethengayo vele kayikho, abantu kabayiboni, abantu baswela lendibilithi nje eyokuthi benze okungabaphilisa ezimpilweni kumbe bathenge lokho okufaneleyo ukuthi umuntu abe nakho empilweni. So luhlupho esilukhangeleleyo. Olunye esilukhangeleleyo, uyakwazi ukuthi nxa kungavele kube le drought lanxa ingalandelwa lizulzanyana elingalilithile, kuba labanye esigabeni ofithi ukuthi umuntu uyabe lokho esilela. Bona labana ngabantu asebesibakhangela ukuthi-ke sokulobunzima kokuthi nxa kungawo uhulumende lanabo abangasincedisa bengasondela eduzane basincedise, into engaphathisa kakhulu. Sibe sesikhangela-ke ke ezempilakahle. Ezempilakahle-ke kulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba abantu bekhaya siyakwazi-ke abathole imali njengabantu bemadolobheni. Kuba nzima-ke ukuthi khona lanxa kuthiwa babhadale imali encane engenga kumbe i-$1.50 kumbe i-$5 leyo eyabe ifuneka ezibhedlela, kuba nzima ukuthi bayithole leyo mali. So yibi nzima obezinto ezihlangana nazo-ke esibona engani-ke nxa kungaguquka-ke indlela abantu ababuswa ngayo kungaba nganeno, ngoba abantu bonke bakhangelele ukuthi nxa sokulohulumende onguye abamkhethileyo amambusayo bakhangelele ukuthi abalungisele zonke izinto.
Yiziphi inhlelo ezikhona ezincedisa abantu abayabela abantu ukudla kumbe umumbo kahulumende lwana we-GMB kwabaswelayo?
OGMD ukhona wona kodwa ke oyahlupa ngoba nakusiba lomunye lo ongani kuba ngokuthi ba subsidize ngoba uba ngamahara sisuka sibone labo aba yibo abasekela ibandla elibusayo bebone sokuthi ilungelo nabo ukuthi kufanele bathole bodwa bengasebenzisi abanye bevalela abanye isipho esihlangana nazo lezo nakhonapho ke kulaba ababa nomusa ababuya bezonika abantu ukudla bengabhadalanga nabo babe benesikhwama esiyabe silingene inamba ethile so sifika ukuthi uzafika ukuthi kuyathola abanye abanye abatholi yibuzima bempilo lobo engikutshoyo ukuthi kona kudingeka ukuthi abantu empilweni zabo bangakhangeleli ukuthi bancediswe kuphela ngohulumende kumbe yilabo abama-NGOs kodwa kufanele bazincedise kodwa abantu nxa bezincedisa bazincedisa ngokuthi basebenze badle izithukuthuku zabo ngoba yena ibhayibhile itsho njalo yibe selithithi-ke mubi-ke lo ovalela abantu ukuthi basebenze badle izithukuthuku zabo esikubona kusenzakala kwelakithi esindawo
lo mnumzana Bednikwa Bebe omela inkayi edalele parliamente obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku-shortwave 4930, 12080 la ku-15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudivana kuhlelo lwabasakhulayo. Igama ngumntungameli Inkomo. Namhlanje ngilembongi ukhumbulani Maphosa osanda kwethula ugwalo lwenkondlo zakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo mfoka Maphosa.
Ngiyabonga ba.
Akutsho lumi njani ugwalo lwakho?
Ugwalo lwami uvuka Mthwakazi. Kule nkonzo ezingamashumi amahlanu niloba ngezizehlakalo ezishiyeneyo esihlangana lazo empilweni kwezinye izikhathi ngiyabe ngisona kwesinye isikhathi ngibuka kwesinye isikhathi ngichothoza kwesinye isikhathi ngikhuthaza futhi amabali ukuthi ikakhulu abantu bakithi ukuthi singahlaleli izandla kodwa sisule sivuke sizenzele ukuze siphile.
Imbongi eziningi zivame ukuloba ngothando. Wena yiphi indikimba emqoka kunkondlo zakho?
Ngathi mina nje ngibhala ngakho konke okwempilweni. Lakuthando ngiyabhala ngalo futhi zikhona ezothando kulona lolu. Kodwa ungathola ukuthi olwami uthando lungani lubekwe lwashiyana ngoba kwezinye izikhathi bengisola izinto ezenzakala ethandweni.
Akusethulele enye yenkondlo zakho oyikhwabithayo.
Emfitshane engingayibala ngethi yona liloywe ngubani. Ithi liyadlana liyaqedana. Okwemduna ebusika liyaqhobana. Sansene hlobo liyabhansulana. Kodwa liloywe ngubani. Okwemduna kwelidabule ikhalaha liyalumana. Samaqhude esizeni liyazephana. Njengempongo limukana ngachiliweyo. Iqiniso selaloywa ngubani. Bangcono kulani obabhemi abakhwelayo. Zilinika kathana izadlonono, balibhoda ngale okwabhani, ngoba lina selaloyo, liloywe ngubani kanti, imakhonapha.
Ngobani abaloyiweyo lapha okhuluma ngabo?
Ngikhuluma ngabantu, abantu nje empilweni, ukuthi uwenza kwethu, lami phakathi, ngani siloyiwe, ngoba kasisela kusebenzelana ndawonye. Sesidlana nje sidlephana esikhathini sokuthi sisebenze bale ndawoni. Ngike sengizuza ukuthi singabe saloywa yini sesiphila impilo enjalo.
Zithini ezinye inkondlo zakho ezihamba phambili?
Ikhona enye ethi uthuleleni thuleleni. Kube lenye ethi vuka Mthwakazi. Leyinye njalo ethi bheka isizwe, bheka isizwe. Ibe khona njalo lethi yithi eGwanda. Leyinye ethi lobhengula nkosikaba. Leyinye ethi hamba kahle tata Mandela. Ezinye nje zenkonzo ezikhona.
Khona ukuba yimbongi ukufundele ngapi?
Ukuba yimbongi ukufundele esikolo. Okokuqala ngithe ngise-primary umama wami wayethanda ukuthi nxa kunama-prize giving day angenzise izinkondlo. ngise primary ngazisenza inkondlo ezikumabhuku eliterature awe secondary awesindebele lawesikhiwa. Ngise ngisebangeni lesecondary ngase ngisenza imbongi zesindebele kwizifundo zami, ngaphinda ngenza kakhulu izifundo zeliterature. Lapho engaqala sibili ukuthakazelela nokubhala ngoba sengibona lama abantu abathini nami sengizihambela ema-library ngizidingela izinkondlo.
Yiziphi imbongi ongathi zakupha idlabuzane lokuthi lawe ube ngumlobi?
Ye, ngizaqala ngembongi engazange ngibhale amabhuku kodwa yayibhoda ezikoli senza imisebenzi yezinkondlo okuthiwa nguNqindi Lerato Ndlovu. Ngibe sengisithi nxa sengilapha sengikhangela iy'nkondlo zabantu abanjengabomkandlo, osigugu, noTambulu Tsoma Retshera ngomunye wezimbongi nazo ezange ngiba ngiphakithe izinkondlo.
Njengejaha elidabuka eGwanda utshilo ukuthi ule nkondlo ethiwa kithi eGwanda akuyitshaye.
Ngithi yona yithi eGwanda, ngikhumbula yithi eGwanda, kugwaza inhliziyo okuseGwanda, ngiyadana ngingacabanga ngeGwanda, kubuhlungu nxa ngikhangele iGwanda, kubugwadule eGwanda. Zakula okokugwaba ngakho eGwanda, la magwababa awasagwabisi emagwaleni eGwanda. Sekuphilwa ngamagwadi eGwanda, amaganga agadana esisini sejaha, lobugwadi labo sokugwaliswa ngabo. Akusela magagasi eGwanda, ugagu kuphela yiwo umganu wokudlela, la maganu awasela mkumbi wokuganana. Sekugcwele izigwadi eGwanda, amagwala segwalelana ezintoti ingwala, lokugana sokulilihlo lentwana belu. Ngamagade wodwa eGwanda, amagwinya awasaginyeki, nangu loSifu Magawula segawuleze konke. Sokulokugwelegwele eGwanda, umgigwa kawusagigeki eGwanda, namaguma kawasagudulwa eGwanda, angisawezwa namagugu yiphi eGwanda.
Hayi, uligabazi ngempela mfo kaMaphosa. Uqhubeke ngobugabazi bakho njalo sikufisela inhlanhla ngogwalo lwakho.
Ngiyabonga baba Nkosi.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lembongi uKhumbulani Maphosa. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyabonga Ntungamile Nkomo legabazi eligabaza ngeGwanda lanxa lingasezwa amagugu eGwanda.
Shayile kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya sibili la, sikho ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Ah, phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo. Ngofu nyehla, kathesi.
Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo. Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo.
Khuluma lazo mfokazikhali oshayele delelo ezingathi akazi ukubana kukhona ukufa emhlabeni. Wezingathi uyasha mfokazikhali uzosha. Azoyendosa ilayisensi yakho.
Umculo kamfokazikhali uThokozani esithi kahle driver. Singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Iziphathamandla zenkampani yeSkies Metro FM edinge imvumo yokusungula umsakazo weradio kobulawayo zithi zizimisele ukugcwalisa zonke izifiso zikaZulu zingaphiwa ilayisensi. Sizwe imbono etshiyeneyo ngokuthi kambe abesilisa yibo abangathembekanga na endabeni zemacansini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Lilahle.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.